Soku izikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Linga lichona njani izulukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ziku 6 ngokwenkwezi 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
ku 2013 abantu bahambe ku referendum bathi ukuthi bafuna yini isekelo sombuso lesi kumbe hatshi. Sina sithi hathi isekelo lesi yisekelo esifanele zintshintshwe kusuka ebantwini.
Abenhlanganiso ezizimeleyo lezilwela amalungelo oluntu baqoqe umhlangano wokuhlaziya inguquko yesisekelo sombuso, iConstitutional Amendment Bill number 2. Iningi labazali lamukela ngenjabulo isinqumo sikahulumende esokuthi abantwana besikolo baphiwe impumela yemhloliso yabo lanxa bengabhadalanga ama school fees. Inani labantu asebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yakuqala yokuvikela iCOVID-19 seliphezu kwenkulungwane ezingamakhulu amane lengxenye 461,023 elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abogatsha lwezempila kahle babika ukuba lokhu lisehla inani labantu asebehlolwa betholakala belegciwane le-coronavirus elizweni, kodwa kuqonga inani lasebesiza hlatshwa ijekiseni yokuzivikela kuleli gciwane. Kunje seliphezulu kwenkulungwane ezingamakhulu amane lengxenye 461,023 inani labantu asebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yakuqala eye-COVID-19. Akula muntu obulewe yi-COVID-19 ebantwini abahlolwe izolo, ngakho-ke inani lababulewe yileli gciwane lokhu liphezu kwenkulungwane elengxenye 1574. Kuthi inani lasebehlolwe babanjwa belegciwane le-coronavirus sebezinkulungwane eziphose zifike amachumi amane 38,357. Lokhu leli gciwane lahlasela eleZimbabwe nyakenye. Abenhlanganiso ezizimeleyo ezisebenza lozulu lezilwela amalungelo oluntu baqoqe umhlangano enkundleni yebulenjini eZoom okuhlaziya inguquko esizenziwa kusisekelo sombuso phansi komthetho opasiswe edalele ePhalamende weConstitutional Amendment Bill number 2. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Uzulu waseZimbabwe okhokelwa zinhlanganiso ezigoqela oZimbabwe Human Rights NGO Forum, Zimbabwe Human Rights Association, Zimbabwe Peace Project, Lead Trust lezinye uthe gwaqa emhlanganweni sikhuluma kunje behlaziya lolu daba. Okunye kokufuna ukuguqulwa kwalesisekelo sombuso kugoqela ukukhitshwa kokuvotelwa komsekeli kamongameli welizwe, ukungeza kwenani labesifazana labasakhulayo labamele bangene edale ePhalamende phansi kohlelo olwe-women's quota, ukuba abahluleli bedale le-High Court babe ngaphezu kweminyaka ngamachuma isikhombisa 70 yokuzalwa lokunye. Abasekeli bezanupf bathi ukuvotela komsekeli kamongameli welize kwenza umongameli engabi lamandla eneleyo. Kodwa abalelwa abalungelo oluntu bathi umongameli Emmerson Mnangagwa usephiwe amandla amaningi ngokuguqulwa kwesisekelo lesi. Umqondisi wenhlanganiso yelelwa amalungelo oluntu eyeZimbabwe Peace Project, unkosazana Justina Mgogo, ngomunye wabaphikisana lali nguquko osemhlanganweni lo webulenjini owezoom sikhuluma kunje utshele Studio 7 phambilini umhlangano ukuthi sebesungule umkhankaso wokulondoloza kwesisekelo sombuso welizwe esalojwa ngo-2013.
uhlelo esingalo lamhla uhlelo oluphathelane nesekelo sombuso. Uyakhumbula ukuthi ngo-2013 ngo-March abantu bahambe kureferenda ukuthi bathi ukuthi bafuna yini isekelo sombuso lesizwe hayi. Abantu abedlula 90% yabantu bekuyizigidi ezedlula ezintathu abavotileyo. Over 90% bathi bona bafuna sonesi isekelo sombuso.
Uqhubeke ethi uZulu kumele abone ukuba engenzani ukuba lisane lodubo lokuguqulwa kwesisekelo.
Yikho sinxuse uZulu namhla ukuthi abuye sixoxisane ngodaba lona lolu. Abone ukuthi kuyini angakwenza ukwenzela ukuthi singakhangeli isizwe sakithi sibuyiselwa muva.
Lokhu kusekelwe ngumsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance, yena osemhlanganweni munye umnumzana Felix Mafa.
Konke lokhu okwenziweyo yiphalamenti yeZimbabwe ethungamelwa nguspeaker weZanu njalo yiZanu kuncele into engasozi ilungise i-economy yeZimbabwe ngethi batshintshe i-constitution bengakenzi i-alignment, i-constitution ingakasebenzi ngokokuqala. Okwesibili esifuna ukugcizelela ikuthi ungabona upresident eguqula i-constitution ezipha amandla khonokho kutsho ukuthi ngupresident we dictatorship untando kayiphikiswa.
Kodwa isikhulumeli se-MDCT umnumzana Witness Dube, yena ibandla lakhe elethiswa umlando wokusekela iZANU-PF ukuguqula isisekelo uyakulandela lokhu esithi zikhona ezinye izinto ezinhle ekuguquleni kwesisekelo sombuso.
Ngoba belumumethe izinto eziningi, njalo eziningi zakhona kuyizinto esivele silembono emileyo eyaziwayo. Ngolunye icele izinto kuyizinto esizisekelayo, kanti njalo kwelinye icele kuyizinto esiphikisana lazo.
Umnumzana Mabutho Moyo owebandla leZANU-PF ngumunye othi kukhona okuhle ngenguquko kusekelo sombuso welizwe lesi.
Kuqakathekile ukuthi njengelizwe elingange Zimbabwe kutholakale ukuthi abatsha labesifazane bayaphatheka kwezembusazwe lokwenzweni kwemithetho yesizwe. Kodwa lokho abantu bengakukhangeli njengomgoqo ukuthi yizo kuphela izikhundla okumele zibanjwe ngabatsha kumbe abesifazane, hathi leyo nje ikota njengoba besithi ukuthi ikota, kodwa abatsha bavumelekile ukuthi becontesthe.
Amalungu edale leParliament awe National Assembly abangamakhulu phose amabili 191, iningi labo kungabe ZANU-PF bavotele ukuba isisekelo lesi siguqulwe, kuthi abangamashumi amabili lambili 22 bavotele ukuba singaguqulwa. Edale leSenate ibhili leli liphasiswe ngemva kokuba ama-senators angamashumi ayisithupha lanhlanu 65 evote esekela linguquko, kwaba lamalunga alichumi avotele ephikisa, okutsho ukuba lamanye amalunga amabandla aphikisayo avote esekela linguquko. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngiwumlondolozi Ndlovu.
Lokhu sikudaba lunye. Lamhlanje abenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eye-Women in Leadership Development kumbe WILD babe lomhlangano wabesifazane abaphatheke kwezombusazwe okuhlaziya umthetho osanda kubhasiswa edale lePhalamende leSenate okuguqulwa kwesekelo sombuso okwesibili, i-Constitutional Amendment Bill No. 2. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Abesifazana abangene lomhlangano baveze imibono ehlukeneyo, ngakho ke iningi livumelene ukuthi balakho ukumelana lalinguquko ngokukhweza lolu daba emthethandaba waphezulu welizwe owe-Constitutional Court. Abangasekeli linguquko bathi iyabalulaza njalo kuzaletha ingxabano enkulu ezweni lakumabandla ehlukeneyo ezombusazwe. Obona ukuqhutshwa kwenhlelo eZimbabwe Lawyers for Human Rights, unkosikazi Priska Dube uchaza injongo yomhlangano walamhlanje.
Besihlangene lapha labomama namuhla, omama abatsha labomama abadala, abanye bekupolitiki, abanye bengomama uma abafisa ukungena kupolitiki ukuthi sikhangele ukuthi constitutional amendment number 2 umumetheni nxa sikhangele omama lokuphatheka kwabo kupolitiki lokuthi kuyini esingakwenza njengabomama kumnyaka le elichumi elandelayo njengoba izaqhubeka ilokhu khona le esibiza sithi proportional representation ukuthi kuyini okudingekayo kithi njengabomama ukuthi sikusebenzele ukuthi siguqule ukuthi mhlawumbe nxa sesiyafika umnyaka ka 2033 sibe sesifike kubanga lokuthi sile 50-50 nxa singena endabeni zokubusa eParliament la ku Senate njengamaZimbabwe.
UNkosikazi Dube uqhubeke ethi lokhu sokungumthetho okhona kodwa ulakho ukuphikiswa emthethwandaba waphezulu owe Constitutional Court.
Lokhu sokungumthetho osukhona ngoba sokumelele ukuthi kusayinwe nguhulumende welizwe. Kodwa ngasikhathi sinye nxa kuyikuthi ngumthetho esibona ukuthi uchiya izikhenxe lapha nalapha. Kulendlela kuyabe kudingeka ukuthi sigambele ngazo. Nxa kuyikuthi asigambeli ngazo, siphinde siwuntshintshe njalo ukwenzela ukuthi uzame ukuthi uthuthukise omama ngoba ukuphiwa lakho akuhle kuba mnandi ukuthi omama labo bezisebenzele bezuze izihlalo lezi zokungena eParliament ngokuzisebenzela.
Osakhulayo uPamela Mpofu ongene umhlangano walamuhla uthi isisekelo esitsha sibachiya phandle.
Abantu abasakhulayo abangamankazana siyadeserve ukuthi siphiwe ama spaces eParliament ukwenzela ukuthi lathi utshintsho esilukulubona emphakathini wethu amangisi asemankazana sikubone kusenzakala.
UNkosikazi Sithabile Mlilo okwezombusazwe uthi kukhona okuhle lokubi ngalesi sisekelo esiphekwe kutsha.
Bill number 2 lo singamkhangela babemela ukuthi bebechanisa izinto ngoba kulokunye okuyabe ku rice like singakhangela lokho kwabo mama singakhangela nje ukuthi babanike 66 lezi kodwa thina sabe sikhangelela ukuthi abafazi kube li 50-50 ku bill so singayikhangela kodwa sithabanga sibili lo bill number 2 lo.
Omunye ongene lomhlangano unkosazana Lezina Mohadi okhangelele ukuphatheka kukhetho oluzayo njengokansila ngomunye wabangavumelani lalinguquko yesisekelo sombuso.
Hayi, asivumi i-amendment bill because thina njengabo mama I think iyasibalela phandle kakhulu. Njengabo mama we need to fight it ukuthi izinto zihambe ngendlela le constitution ilandele.
IZimbabwe iphakathi kokuguqula isisekelo sombuso u-constitutional amendment number 2 oselinde ukusayinwa ngumongameli Emmerson Ntambutso Mnangagwa kumalanga alandelayo ngemva kokuvotelwa wapasiswa edalele House of Assembly lele Senate. Phansi kweziqondiso zale ibill, inani lamalunga amela abesifazana labasakhulayo liyengezwa okwenza linguquko isekelwe ngabanye. Kube labanye njalo abathi singaguqulwa njani lesi sisekelo sombuso singazange saqala ukusebenza lokhu salotshwayo ngomnyaka ka-2013 kodwa sesihle sifakwa izigamba singakaqondisi imithetho eminingi yelizwe eminye yayo eyayikhona ilizwe lingakatholi uzibuse. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku shortwave. Iningi labazali lithi lamukele ngazo zombili isinqumo sikahulumende sokuthi abantwana besikolo bephiwe impumela yemihloliso yabo lanxa bengabhadalanga ama school fees bese kumangalelwa abazali ngoba kuyibo abalesivumelwano lezikolo. Lokhu kuza ngemva kokuba ezinye izikolo zibikwa zisenqaba ukunikeza impumela yemhloliso esanda kuphuma ezinga le-O-level yabantwana abangabhadalanga okungabangela ukuthi labo abafuna ukuqhubeka ngezifundo zabo baye ku-A-level bengatholi indawo. Umphathi Ntambo wegatsha lezemfundo umnumzana Kane Mathema ubikwa esithi abaphathi bezikolo abazatholakala bekwenza lokhu bazajeziswa njalo izikolo ezizimeleyo zingathathelwa imvumo yokuqhubeka zisebenza. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga wesitudio Studio 7 uxoxele unkosikazi Patricia Chabalala umsekeli kamgcinisihlalo wenhlanganiso yebulawayo Progressive Association yena othi ngabe bonke abazali abanganelisi ukubhadala bayathola usizo kuhulumende kulokuthi bamangalelwe.
Ati izikolo zingalandelela abazali zidinga leyo mali kumbe zibamangalela emthethwandaba.
Unkosikazi Patricia Chabalala umsekeli kamgcinisihlalo wenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association ubexoxa icingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekhona le kobulawayo. Live Talk lamhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela okwenziwa ngabesifazane ukumelana legciwane lecoronavirus kanye lembono yabo ngenguquko enziwa kusekelo sombuso welizwe iConstitutional Amendment number 2. Esikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umabhala ubona ngobudlelwane beMelika lamanye amazwe omhlaba u-US Secretary of State Antony Blinken uhlangene lomongameli Vladimir Zelensky wele Ukraine edolobheni leKyiv izolo, lapho amtshele khona ukubana eleMelika lizaqhubeka liqinisa ubudlelwane lelizwe lakhe kwezomvikela, ikakhulu ekuzivikeleni ukuhlaselwa locuku lwaseRussia. Inkampani elungisa izimota eFord imanyenele yakwelemiGerman elungisa izimota layo zohlobo lweBMW bethula isaziso sokuthi bamanyene lamanye amankampani ukuphathisa ngemali engangezigidi ezedlula ezilikhulu zamadola $130 million kuhlelo inkampani yasesigabeni seColorado khonapha eMelika eyeSolid Power esungule umsebenzi wokulungisa ibattery lemota elilamandla amakhulu ele-sulfide solid state battery technology. Inhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba ibona ngezempilakahle eye-World Health Organization WHO ikwayisa ukubana emazweni asezwekazi le-Africa kulakho ukuba nombonakalo omkhulu ukuqhamuka njalo kweminye imihlobo yegciwane le-coronavirus ngenxa yokungahambi ngesiqubu esidingakalayo ukuqhutshwa kwenhlelo zokuhlaba abantu ijekiseni yokuzivikela emkhuhlaneni e-COVID-19 vaccine emazweni la. Abe-WHO babika ukubana okwamaviki ayisithupha edluleyo ukusabalala kwe-coronavirus besokunganeno emazweni awe-Afrika. Kunje sebeyizigidi ezine lengxenye 4.5 million asebethe babanjwa bele gciwane leli abagoqela inkulungwane ezedlula ezilikhulu 123,000 asebebulewe yileli gciwane kuleli zwekazi.
Indlela evotelwe ngayo inguquko yesekelo sombuso emadale womabili ele Senate lele House of Assembly itshengise okwakuqala ukuthi amalunga ebandla linye engavota ngendlela etshiyeneyo. Umbuzo okhona ngothi abameli bedale lephalamende nxa bevotela imithetho bavotela izifiso zalabo ababavotelayo na kumbe ezebandla. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu endawonye lomnumzana Rejoice Ngwenya onguye osungula lingxoxo.
Kwenzakala ukuthi nxa amalunga eParliament evota bengavota nje ukuthini, kodwa sifanele sibekwazi ukuthi kulethwa i-caucusing le-whipping evele ikhona lokuyi-America lokuyi-Britain. Kwenzakala nje ukuthi iqembu lamalunga abo alo bavame ukuthi bavote ofanayo ngaphandle kokuthi nxa amalunga akhona evele e-independent lokona ukuthi balemngqondo otshiyeneyo labanye, kodwa nxa into iqakathekile kufanele nje ukuthi umuntu ilunga leparlament livote ngendlela abona ngayo ngoba wakhethwa ngabantu ukuze amele abantu. Nxa eseke yakhuluma labantu, abantu bangathi asifuni ukuthi uvote yes, kufanele alendele khonoko, kodwa i-whipping system ikhona. Kodwa mina ngibona ngathi vele kayilunga.
Ngize kuwe mnumzana Ndlovu, abantu bona abavotileyo bevotela amalunga wona la ukuthi ayesimela edale abafiki behambisa izifiso zabantu, kugcina sokuyizifiso zebandla. Wena ukubona njani lo?
Inkinga esilayo kwezombangazwe zakithi eZimbabwe and mhlawumbe nakuzo zonke nje indawo zase-Afrika nakwamanye ama-country angaphandle kwe-Afrika ukuthi abantu babuye ebantwini bezocela ukuvotelwa bethembisa izinto eziningi kakhulu ukuthi zoyenza so senze kanje senze kanje sisenzela lina abantu zathi ma sisiyalungisa imithetho and kakhulukazi khonapha ma kudulwa ngomthetho ngoba ibabenza umthetho ke laba bantu iparlament sizozwangani ukuthi lifise ukuthi izinto zihambe njani. Ethi ma esephakathi laphayana njengoba esho uNgwenya i-chief whip ye-party isizamthi yena sivotela le ibandleli nje labana abantu abamelweyo. So democracy, i-democracy nje sokuthiwa ligama kuphela ngoba u-democracy usho ukubusa kwabantu bonke, of course bemelwe ngumuntu othize or endaweni enjenge parliament. So I say konje sokusetshenzelwa maphandle yabona ukukhali lomhawu ophakathi kweZimbabwe uzwisa ubuhlungu kakhulu abantu abaningi nje mabebhele ukuthi yo ngabe sizifika kulesi sikhathi sokuthi kube sobala iqinisweni ukuthi sokusetshenzelwa abantu abalutshwana abathize. Akusasetshenzelwa umuntu ma uhleli nje uzwa ubuhlungu. And into ezwisa ubuhlungu yikuthi ma usukubheka ubheka phambili ubona ukuthi i-politics vele ukuthi awusoze ucabangela ukuthi ma sokungena elinye ibandla liyotshintsha ngoba isi-style sakhona yindlela vele okujayivwa ngayo. So lowo nawe ufuna ukungena kuphathi nawe ufuna ukujayiva nje bayingena nje, that's what he thinks of next, ukuthi sizoyitshintsha kanjani into le, sizoyenza kanjani ukuthi wonke umuntu uvote esayidini lethu. Ngoba nabo even ma belokhu bevota manje bevota ngeparty but beyi-opposition. Aso nkinga yezani kuphela, inkinga ye-politics yeZimbabwe okufuza ukuthi itshintshe, o-chief whip labangabi khona, abantu bavote according to the desires of their constituencies.
Mnumzana Ngwenya, siyabona ukubana umthetho nalo kade uvotelwa ibhili le akho abanye abathi kuhle njengalokho okwaba omama ukuphathelane labo mama, kuzokuba lalokho okunye okokuthi umongameli usezakhetha yena ngokwakhe ekhetha ojaji. Kodwa abanye bathi bacine bevota ngoba ibhili ibilokuhle. Ngokubona kwakho kumele kuyenziweni nxa kule nto ezinje, kakhulu ukuthi ibhili yakhona ilokunye ongani kumi ngapho kunye kunje, kuyenziwani nxa kunjani?
Yabona njengoba udlule sisho ibhili le yayifanele iqale icubu icutshungulwe ku-committee, i-legal parliamentary committee. Amalunga e-parliament babengafanelanga bavume kumbe ama-senators ukuvuma ukuthi kube le omnibus ibhili yana ebhoke uhlanganisa konke ndawenye, ngoba nxa into umthetho wakhona uqakathekile pho-ke kungani lingawuvoteli uwedwa uwodwa umthetho wakhona, lifake umthetho we-succession, lifake umthetho we-running mate uwodwa, selifake umthetho wabomama labontanga wodwa. Khonokho ubuqiliwe butsotsi bezane ukuphiwa babe ukuthi bafake bahlanganise kwenzela ukuthi kuphazamise laba abangazwisisiyo i-politics. Yabona babevele bengafandanga bavume abantu amalunga e-parliament e-MDC ukuthi imithetho yakhona ifakwe kubhili elilodwa, ngoba ukuthi umudinda labanye bakhe lezanu babevele yiqonde khonokho, ngoba ungazihlanganise umumbu lamazambane kuba phela kuyadleka konke, awusoze ukuthi mina angidli ngoba kula mazambane ungawathanda amazambane. So babengafanelanga bavume inkobe lezi zenziwayo, yikho lapho baphambanisa khona. Kuyatshengisa vele ukuthi njengobudlobe sitho ukuthi amalungu ethu e-parliament bayavotela ngabantu kodwa ukuthi sebengene khonaphana phakathi sebebhayiza sebephanjaniswa. Hhayi, mina ngibona ngathi kwaphanjaniswa kakhulu lokho.
Mnumzana Ndlovu, ubona njani, singabona yini ibandla lezanu PF kwelinye ilanga abanye bevota no abanye bevota yes?
Akufuzanga ukuthi sikufise kuphela lokho, kufuze ukuthi abantu abalungileyo abangamaZimbabweans baqala ukukhupha, bethi ma bekuphupha baphaphame bakusebenzele futhi ukuthi kufike khonapho, ngoba yikho kuvele kufuze kufike khona ukuthi kube nedemokhrasi yamaqini. Abantu bathi ma besepharlament umuntu azizwe ukuthi yebo engabe neparty yakhe abhilonga kuyo, kodwa abantu abayibo abamthumbileyo yilabo abakuconstituency avela kuyo. So I think that will iphutha uma singakubheka njengokuthi sikufiseni nje sikhangelele ukuthi kungenzakala.
Umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu, ingcwethi kwezombusazwe, ubexoxa endaweni lomnumzana Rejoice Ngwenya, laye oyingcwethi kwezombusazwe.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040, laku 15460 kHz kushortwave.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Abenhlanganiso ezizimeleyo ezisebenza lozulu lezilwela amalungelo oluntu baqoqe umhlangano wokuhlaziya inguquko kusekelo sombuso. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande, ngesithi asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa kumbe ngo 6:30 ekuseni.
Si Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.